Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingali challengeani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlazi ku23 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithi lokho akusebenzi, kuza kwenza sicala ukuthi sizithathele isinto silobolane sithathele isidlo eminyama namathakada, kuzaba kusungcono kakhulu ukuthi siye sayine izinkantolo.
Iningi lisele lidanile kulandela imbiko ethi imichado yabonke abachada ngomnyaka ka-2022 ayisebenzi ngoba kwasetshenziswa umthetho owesulwayo.
Sesimbongelayo ukuthi uhambo lwabo lwabhadalwa ngokuthi babeshula amakhiwa lalapho abaningi bakhuphela khona lapho.
Ukuphawulwa kwelitshe lesikhumbuzo sempi yebhubhu elupane ngolwesine kuthiya abanye belokhu benguna ngokungenela kukahulumende kulumkhosi. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usefunge wagomela isithi abaphathise amalwa ecatsha angene egigini adubula abulala abantu abedlula ikhulu bazowukhomba olotshwala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usefunge wagomela isithi abaphathise amalwa ecatsha angene egigini adubula abulala abantu abedlula ikhulu bazawukhomba olotshwala. Amalwa icatsha amane abotshiwe ngemva kokungena enkundleni yeCrocus City Hall eMoscow izolo ahaza inhlamvu egigini kade likhona. Lanxa eminye imbiko isithi izikliwi lezi ngamalunga enhlanganiso ye-ISIS, umongameli Putin kazange akuveze lokhu kodwa wathi nxa abantu laba bencediswe ngele Ukraine lalo liza kubona okwabonwa ingidi. Iningi lisele lidanile kulandela imbiko ethi imichado yabonke abachade ngomnyaka ka-2022 ayisebenzi ngoba kwasetshenziswa umthetho owesulwayo. Umthetho wemichado waguqulwa ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2022, kodwa izicenxe zemichado zaqhubeka zilotshwa umthetho owawungasasebenzi. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, kungabe abantu abanye beshada ngesimo, kodwa ngathi uthathe umchado esiwuhambise esikhiweni wayafika kuhulumende. Mase uthwaka ukho uyabona ukuthi kuzophazamisa imishado eminingi. Lo kade eshadile sekubona ukuthi hayi lokhu kushada kwami kade ngakuphamba, hayi ngangishade ngingacabanganga, usezabona ithuba lokuthi angasaphinda chade. Esethibona kwesingakwenzeka sibone kudilika imizi kumbe imishado eminingi.
Manje singabona yini abanye sebengasafuni imichado yonale esilungu sebefuna ukuthi bachadiswe ngesintu?
Singakubona lokho kusenzeka lani mini nginje babugande mase ngishadile sekuthiwe hayi sengishadile mbe hayi akwenza ukushada ngesintu, izoshada ngesikhiwa. Ngiye kuhulumende ngiyesayina lowo mshado, mase kuhlalahlale sokuthiwa umshado awusebenzi ngoba kwaphambaniseka kulokho kwayenziwa nguhulumende. Ngizabona kungcono ukuthi kube kuthiwa ngazenzela umshado wami wesintu. And kusukela manje ngiyabona ukuthi sizabona abantu abaningi bengasaqakathekisi ukuyasayina emakhothi kumbe ukuyasayina ngaphansi kwahulumende ukuthi bashadile. Babone kungcono ukuthi bayenze nje ingqopho zokulobolana, balobolane bashadise emakhaya, ngoba bengakwenza abantu lokuthi bashade ngesintu. Akwalekanga ukuthi bashade ngesintu, nxa bengashadela ngesintu bagcine bengaziboniwe ngaphansi phansi kwendleko zokuthi betshone besiyashada ngaphakuhulumende kumbe ezinkantolo abantu bazobona kungcono kulokho ukuthi ukuzishadela ngesintu akukho umuntu ozovuka usasethi khona hhayi umshado lowo awusasebenzi ngoba ushade kanje kanje so umshado kahulumende ngawusiba le migomo lemibandela enjena ukuthi namhlanje kuthatha isinqumo kuthatha isinqumo sivuke sithi lokho akusebenzi kuza kwenza sicabanga ukuthi ukuthi sizishadele ngesintu silobolane sishadisane sidle emnyama lamathakada kuzaba sokungcono kakhulu ukuthi siyesayine ezinkantolo.
Hello ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane. Ukuphawulwa kwelitshe lesikhumbuzo sempi ebhubhu elupane ngolwesine kuthiye abanye belokhu bengunguna ngokungenela kukahulumende kulumkhosi. Ilitshe lesikhumbuzo lilotshwe igama likamongameli Emmerson Mnangagwa onguye ophawule lesi sikhumbuzo sempi yebutho lenkosi uLobhengula ele imbizo elaliholwa yinduna uMtshane Khumalo elalwisana lebutho labamhlophe elalikhokhelwa ngu-Allen Wilson ngomnyaka ka-1893. U-Ezra Chisasibanda ubesembuthanweni lo elupane ngolwesine wasethulela udaba olulandelayo.
Bekukhiwa kuhlatshelwa ezendulo kusakhiwo esephuphu Battle Memorial Site elupane esabalenze Mathelani North lapho bekuthe kwaqa iziphathamandla zikahulumende inkokheli zomdabu izakamizi labalondoloza imbali yamaNdebele ngesikhathi kuvulwa kusemthethweni isakhiwo lesi lindawo kulapho kwabulawa u-Allen Wilson labanye bakhe abangamashumi amathathu lane 34 ababezama ukuthumba inkosi uLobhengula ababemlandele kusukela intabazinduna duzane lakobulawayo. Umnangagwa uthe indawo lapho kulele khona amaqhawe esizwe azama amandla wonke ukulwisana nalabamhlophe ababefuna ukuhluthuna ilizwe. Uncome ibutho likaLobhengula ngokwenzala ebhubhu duzane lomfula omkhulu uShangane.
Bravery of the Imbizo, I think, was not defeated, but it is defeated.
Kubuqhawe bebutho lembizi ibhinozo elizibulisibo alizange linqotshwe kodwa lanqoba abelungu.
UMtshane Khumalo isizukulwane senduna kaLobhengula njalo seyinkokeli yenhlalo yezinduna wamukele isakhiwo lesi esithi imbali kakhokho wakhe iyamthunuka ngaphakathi. Ukhokho wakhe uMtshane Khumalo wakhokhela imbizo eyabulala uWilson labanye bakhe.
Sesikubongelayo ukuthi awuhambo lwabo lwabhadalwa ngokuthi babeshula amashwala lapho abaningi bakhuphela khona lapho.
Nanxa iningi lincoma isakhiwo sesikhumbuzo lesi esakhiwe nguhulumende osebambe isihlalo sobuduna kulesi sigaba eliselupane induna kaMabhikwa sola indlela kwenziwe ngayo njalo uthi imbali ayibhalonga ngokondileyo.
Abanye babhala betshelwa ngumuntu ozihambelayo ayisiyayazi thina abanye sikhule kuqala sisele mkhonto lapha amathambo esakhanya manje.
Umlobi olodumo wengwalo zembali yamaNdebele umnumzana Phatisa Nyathi ulandisele uZulu ngokwenzakale ngosuku abamhlophe bezama ukuthumba uLobhengula kodwa behlulwa libutho likaLobhengula.
Akasikisa ngoDisemba 1893 akuthe ukuthi kuyasa yadubhani.
Kunabanye ababekubutho likaLobhengula abathabalala ephuphu wayenduna intabazinduna uNhlanhla Mangwendweni usola uhulumende ngokuzifaka kulolu daba.
Uhulumende uthole imvumo kubani ukuthinta amathambo abiza thina bo sonke nje emahlaba ezulu.
Kulomuthano bekulamalunga ezanupf labaya amabandla aphikisayo abagoqela unobhala jikelele kwelinye lamacele webandla le-Citizen Coalition for Change usenator Sengezo Tshabangu ochaza ngokuqakatheka kokuba kulo umbuthano.
Ukubuya kwami lapha ngizolandela inyawo zikaLobhengula. I represent the people of this region.
Amabutho abamhlophe ayilandela umzila ezama ukuthumba inkosi uLobhengula thuza lomfula omkhulu iShangane Lupane. Lapho kubika uLobhengula wanyamalala wathiya ihathi lakhe elimhlophe lenqola yakhe. Imele iStudio 7 ingapha ePupu eLupane eMathelani North Province igama nguEzra Chisasibanda.
Siyabonga Ezra Chisasibanda. Sizaliphawulela imbono yomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngodaba lona lolu kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba oluzalandela ngesikhatshana. Ibandla elibusayelwa kule South Africa ele-ANC selihambise ibandla elitsha elemkhonto wesizwe kumbe i-MK emthethwandaba lisithi alibhalisanga igama lalo ngokusemthethweni. Ibandla le-MK elikhokhelwa umnumzana Jacob Zuma libikwa lilosekelo olukhulu olusekubangele ukuthi ele-ANC lethuke. Uhanjiswa kwalo enkantolo kubangele abanye ukuthi bathi isimo sezombusazwe kwele South Africa sesifana xathu leseZimbabwe lapho amabandla aphikisayo athwaliswe gadalala ngelibusayo lisebenzisa imithethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
I-democracy isingaphansi kwenkulu ingcindezi ezweni le-South Africa ngoba okwenze konke lokhu ukuthi iqembu elibusayo lize ligcine lisiye kantolo kube nezizathu esisodwa nje kakhulukazi. Okokuqala, le party MK uma sibuka nje ukuthi ukuzalwa kwayo yaqalwa ukuzanywa ukuregister ngo-August last year, bahluleka kwakukhona okwakungalunganga emaphepheni okuzama ukuregister kwabuyiselwa emuva. Kwabe bahamba bayalungisa lokho kwakuthiwa akukho akuqondanga. Babuyela ke yafika iyamukelwa ngoSeptemba wakhona unyaka ophelile. Kodwa ke iqembu elibusayo azange lize lithathe izinyathelo ezi-10. Sibona manje seyiqala ukuthi ithathe izinyathelo lapho lo wayengumongameli uJacob Zuma esesithi yena akazi ukuvotela i-ANC uzavotela i-MK party. Kusho ukuthi esikubonayo ukuthi baqala lapho ukubona ukuthi bebebhekane nohlupho olukhulu olumangalisayo.
Isifundo bani esingasithola lapha nxa siqathanisa khona lokho okwenzakalayo eSouth Africa lokuyake kwenzakala eZimbabwe?
Isifundo esisitholayo babu Gandhi ukuthi iSouthern Africa yonkana isazake ibe ngaphansi kohlupho olukhulu lwala amaparty azithi angama former liberation party. Sikhumbule nje ukuthi ensukaneni ezisanda kwedlula ayebaba nomhlangano lapha neFollows wona la ama former liberation party lapha kade bedingi ida khona bethi amaqembu aphikisayo emazweni abo ngamaqembu atshotshozelwa yilaba ababemakolonizile. Lokhu nje kukodwa kusengisela ukuthi kuningi iZimbabwe engathi isikufundisa amanye amazwe ukuthi baqhubeke bebusa noma bengasafuneki abantu bengasabathandi emazweni ngoba besebenzisa ukuthi bona yibona abalweli benkulule.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampakafubi.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezikhala ngentengo yenkomo ezithi iphansi kakhulu kulezi nsuku ngesikhathi iningi labafuyi lithengisa inkomo ukuze zingahlaselwa indlala njengalokhu okwenzeke nyakenye. Iningi lezakhamizi kulesi sigaba liphila ngokufuya lokuthengisa inkomo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esetakaliyawa eGwanda.
Inkomo eziningi ebezizothengiswa eTakaliyawa eGwanda South ngolwesibili kuliviki zibiselwe emakhaya ngemva kokuba abanini bazo bengavumelananga labathengayo ngentengo. Inkomo eziningi bezithengwa nge-R10 iyikhilogram elilodwa, okudala ukuthi inkomo ezilesisindo samakilogram angamakhulu amathathu zibize imali engange-R3,000. Siyixhumane lomnumzana Obert Moyo oyeBhorabhora eMlambapheli othi isimo esikhona sizwisa usizi.
Ngoba uma uzafuya inkomo for 4 years to 5 years uzothola i-R3,000 udlula phezu kwama-drought anzima, uyafida, wenzani, uyazithengela imithi. But uma usulethe shuwo ukuthi uzothengisa uthengisa 3,000 sizorojwa emini kukhangele daylight abantu bethatha inkomo zethu bahambe nasale singelalula.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Shepherd Mancaba owehalisuphi laye othi nje ngomfuyi kajabuli ngentengo yenkomo yalezi nsuku.
Thina esikufisayo ukubana kube le ntengo ethiwa isifuyo asithengwa ngemali ephansi kwenani elingaka. Lokhu abakusebenzisayo kokuthi willing seller le willing buyer kwenza ukubana labo abaswelayo bawele bathengise izifuyo nentengo ephansi engasoze ibasize.
Ngaphandle kwentengo yenkomo, abafuyi bakhala njalo ngentengo yembuzi abathi layo iphansi kakhulu. Nangumnumzana Mthumayeli Sibanda Weka fusi kwanda South.
Sile challenge lape sifuye nzima. Enkulu kakhulu isifuye sifuye nzima. Imbuzi, inkomo. Koto za tolu uti imbuzi. Ngase sifuye lape showa. Ama paya iwase uye sinidi price. Akwesi party kuhle khonoko. Ngoba babe sebethenga imbuzi zethu ngama 300 rand. So imbuzi kwezindawo bese yazithengisa ngama 100 rand.
Usobhuku emantulungundu kwa 16 kwanda South, mnumzana Admas Machaka uthi intengo le ifana lokuthi batshontshelwa izifuyo zabo libalele. Kungakho uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele.
Ngizilevi government isibanga sabafaka ilifi ukuthi emashweni labasenziwa. We experience some day like robbery.
Abathenga inkomo abaxoxela umsakazi weStudio 7 bathi ukwanda kwenkomo lokhu sekudala ukwehla kwentengo yenyama ngoba iningi kakhulu. Bathi njalo sithengiswa ngemali ephakathi kwamarandi angamashumi ayisithupha 60 rand kusiya ku-80 rand ikilogram linye. Nyakenye abafuyi kulesi sabelo balahlekelwa zinkomo ezifika inkulungwane ezinhlanu 5,000 ngenxa yendlala. Okungani kuhle kwezulu njalo lonyaka sekujiya abafuyi bedidekile engqondweni ngoba sekumele bathengise ezinye ukuze bathenge isikuba kungenani le ntengo yazo ephansi. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngiseThakaliyawa eKwanda South ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Usiyabonga Albert okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje weziphathelane labesifazana sexoxalo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, sicubungula udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Udaba lokusikesalihlangana ethuseebulawayo club laphana ibupra lamasekukhonzazi ashiyeneyo labe-city council. Kuluma ngalo esikhuluma ngokuthi akudikileyo ukuthi kuthiwekho disaster ngoba vele crisis akunamanzi, amanzi awakho, njalo amanzi awengekho kubetha imikhuhlane, kudala imikhuhlane eminingi enjengesihudo, njalo kuletha ukuthi abantu omama babe nemisebenzi eminingi ukuyadinga amanzi ngokuphi. Saphuma futhi nokuthi hashi phofi iyakwenziwa yathi eziningethi eziphume kunasi baphana yathi ngangcono kunakhe amanzi ekambi. Amanzi ekambi siwalibe kakhulu njengomphakathi wakobulawayo esinika abanye yabe bekhona ukuthi ngizeke siwanakhe ngoba asinashuwa ukuthi azahlandeleka yindlela eqondileyo njengoba kwesinye isikhathi kuwona lawo siwanathe khathesi behlula. Sase sithi kungcono ma ungathatha amanzi lawa asetshenziswe kumanzi astream ukwenza izitina ukwenzani ngoba amanzi lana abaphana ngobe kakhulu.
Yebo, belingabathembi labo abazingcwethi ukuthi bengawahlanza amanzi lawa asebenziseke.
Bakhona ke nezingcwethi ezisemasi abantu abasemasi njengodokthalayo ukuthi amanzi lawa angahlanzwa siwanathi kumbe siwasebenzise. Imining convention thina sakhawu sala sibili kakhulu ngawo lawo manzi. Sisala ngokuthi siyakwazi ukuthi angcobe kanganani. Yonke into embi iphosela khona mphanama, abakhipha izisu baphosela khona mphanama, bonke nje amadimoni bonke kwenzelwa khona phambi.
Izinqumo ezimqoka esingathi lizibophile emhlanganweni le yiziphi kumbe hayi busaqhubeka ukuxoxisana ngalolu daba?
Hayi busaqhubeka, busaqhubeka ngezinqumo kodwa okukhulu esibukhulumile ukuthi ngabe setshenziswa makungagcotshwa izibhorane kakhulu ngoba amanzi akhona phansi. Basigebheke izibhorane uhulumende nenhlanganiso thize ezingaphuma lokuthi zisidingele ukuthi sigwejelwe izibhorane kube lezibhorane kakhulu kusakhangelelwe amalungithi emona lawo anjengokulabo akhisaya ubanikawa zonke indawo lezane zingathi ziyamanzi. Sathi thina ngangimele zigejwe izibhorane abantu babe lezibhorane zokuthi abantu bathole amanzi.
Uke wakhuluma ngodaba lwabesifazana lapha lamantombazana yelubaphatha njani udaba lolu? Sikhuluma kanje
khathesi vele kunzima labiwa amantombazana labo abafana sebethola khona kunabantu abadala kuyaliwa kubaphatha kabuhlungu ngoba njilithe kuzikuzi kumele zikhulume ngoba baphatheka kuba abantwana batshayana ezokuthasha ukutshayana behamba besiyadinga ezinye indawo vele kazilazihorane abangcono yilaba abake bethole indawo yabo besiforane eduze kodwa abaphatheka bezi kakhulu abantwana ngoba besikhathi sokusini sokubala abasitholi ngoba sebetshona ngaphuma esikolo segijimele emanzini ikakhulu njona la amantombazana kulula ukuthi bahlukumezeke ngoba kusakhona ukuhlukumezeka kwabo behlukumezwa ngabesilisa.
Kodwa ikhansili iyasiza yini kumbe layo akukho okunye engakwenza sesikhangela ukuthi iyalethela yini abantu amanzi ukube besebenzisa ngensuku bevalele?
Hayi, ikhansili ikhanye ithe izasiza kube nto bezama-kios lama-bhawuza bathi bazabe bencedisa ngayona lenda indlela besalungisisa ukuthi sithole amanzi.
Likhangelele kusasenjani ngodaba lwamanzi lolo elakho elokugcina?
Hayi, thina sifuna ukuthi umsetyenze masinyane ngendaba yamanzi. Kimi ukuthi umncediswane siyakwazi ukuthi izulu alikho njengakithi ngapha ukuthi mkhulu wakithi akulamanzi kodwa besikhangelele ukuthi ngokuchecha bezesigokwane kazifakwe nxa bekhona abangasincedisa ukuthi zifakwe kukhulumisane labo nokuchecha ngoba kucinayo ukuthi amanzi azabe sengasekho emadamu siyabe sesisengozini kakhulu. Sifuna ukuthi besifake izigokwane yonke indawo nje kube duze lokuthi umuntu omdala ngesalukwazi esingumachathi yathatha isendeni sizithathe amanzi ngesayitini.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMRP.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ninjani baba Chris Gande labalaleli?
Ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngenyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi kufakwe isikhumbuzo sempi yebhu?
Okwenziwe nguhulumende asikujabuleli njalo kasikuqakezeli izandla. Okokuqala, sinanzelela ukuthi umsunguli wodaba lokukhunjulwa kwendaba yebhubhu kusukisele emuva khonale ngeminyaka yabo 2006-7-8 mangaphambanisi ngubaba uKhonti Mhlanga osowedlula emhlabeni makalale ngokuthula. Eyiqala lindaba sasikhona esibiza njengama stakeholders kubhetshu likazwe esitshela ngokuthi indawo yasebhubhu kumele iphakanyiswe layo ikhunjulwe njengezinye zezimbali zezimpi ezigocela oBattle of Gadadi, oBattle of Lalaphansi, oBattle yaseMpandeni. Ukwenzile ke okababa uMhlanga lanxa sasisitsho kuye ukuthi ngokuhamba kwesikhathi baba uMhlanga uhulumende weZANU-PF uzakuthatha hela lolu hlelo. Kuyadanisa ukuthi uEmerson Mnangagwa uhlelo lolu kaluqali ngabo lonyaka sesimbona eqinisa ikhande siyakhona ngale. Belukhona iminyaka yonke ubaba uKhonti Mhlanga elwenza futhi njengesizalwane saseLupane. I-government kayizange ilurecognize. Bayehluleka lokuhlonipha bakhulume ngaye ngoba nguye umsunguli walolu hambo. Embasola kakhulu ngabadala bakithi abagoqela obaba uPhathisa Nyathi labantu abanjengabo Peter Zwide Khumalo esibabone besemcimbini nalawa kumbe ngithi lamakhumalo wonke jikelele ngoba bathatha umbulali besiyamhambisa endaweni okungamelanga ukuthi ngabe uyafinyelela. Indawo liyana simbona eseqamba amanga ekhuluma ngokuthi uyisemkhulu ukhokho wakho okuthiwa nguMubengo Mvengo wayekhona kumbutho kaloBhengula. Abuya sitshela ukuthi wagcina ngama-1940s sebuyela kibo khona ngale lanxa isishona wayengasaswazi seyazi isiNdebele. Yena yindaba ngama-1940s simuzwa ngembali yakhe lokuthi wabuyela esishoneni kodwa sitshelwa futhi ngakwena incele ukuthi wayelibutho likaloBhengula. Okusibonisa ukuthi mhlawumbe nxa eqinisile lokho kutsho ukuthi wayevele ngasobutho wayeyinhloli ebuthweni likahulumeni likaloBhengula njengoba sikwazi ukuthi kubheki yaseGadadi eka-1893 amashona ngu-352 abuya ehamba lamakhiwa ezothengisa ezokulwa lamabutho kaloBhengula. Kuyabonisa ukuthi mhlawumbe nqa eqinisile kusho ukuthi lo muntu waye ispy waye ngasombutho kalobhengula ngoba ubuyela njani kwelakibo emashonaland ngemva kokuthi impi siphelile ngama 1940s ulobhengula siwanyamalala kudala kodwa ke ngakweni ngicele sithi imbali yamanga ngoba umnangagwa kudala beqamba amanga ngizahle ngithathe lesi sikhathi futhi ngikhulume ngokuthi nqa kuliqiniso lokho uEmerson Mnangagwa wabulalelana abantu bakithi ngegugura wonje ngeminyaka 1983 to 1987 ndizakhumbula ukuthi ngomnyaka 1984 ekhona ngale lupani wakhuluma ngokuthi abantu bemathebeleland bangamawu abafuna ukufakelwa iDTT
khona ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa ebekhona akhokhele lumbuthano njalo lesikhumbuzo lesi silotsho igama lakhe likubone njani
akulabantu abathengisa isizwe njengabona laba abathethe uMnangagwa bengabantu bakithi bayamhambisa ebhubhu yadanisa ngoba bayehluleka ukuhlala la phansi bamtshela iqiniso ukuthi emathebeleleni abantu bayakhala ngokuthathela umhlabathi wabo yibo oEmerson Mnangagwa lamashona lokuthathela umnotho wethu wonke igolide lonke lisemathebeleleni lokufundiselwa abantwana bethu ezikolo zethu ngabotitsha besishone bayehluleka ukuhlala phansi bamtshele ukuthi abantu besindebeleni bakhala ngalolu cuku wena hulumende kaEmerson Mnangagwa lezanu PF yakho elikwenzayo bayehluleka ukumtshela ukuthi Emerson Mnangagwa khona manje ukhuluma ngodaba lokugugura wonje othi ufuna lulungiswe zinduna abantu abafuni ukuthi udaba lolungabe lulungiswa zinduna bafuna ukuthi bona wena njengombulali njengophepetrator ubotshwe njalo ukhuluma iqiniso ukuthi wawukwenzelani kodwa sibabona bemthatha bemusa khona ngale njalo konke lokhu kuyabonisa nje ukuthi silabantu abangabathengisi abacabangela izisu zabo besehluleka ukucabangela isizwe
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga babu Chris Gande labalaleli libe lokuphila obuhle
lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli wecele le MRP ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuhlelo lunye neviki ezayo sikhathi sinye lilale Kuhlelo abaculi bethu liviki lomculi weRumba uBonwell Louis Moyo ehamba leqembu lakhe leGanyani Music bephethe isingle yabo entsha elesihloko esithi useLondon. Nangu ke uMoyo exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ngilele mbongithuba njalo babunkomo imbingelele nakubo bonke abalaleli beStudio 7 ngokuzalwana sechulo sendawana yako Skenke umculo ngoqale 2020 la ngakhipha bona isingle track yami eyayisithi ungavumi ngabuya ngalandela ngakhipha eyinye futhi nginomunye umfowethu wasenkaya esiyezi abathungi ezabuya eyayisithi wena hlela nini ngabuya ngakhipha futhi eyinye ethi imambe emnyama so kwathi December ngase ngikhipha futhi eyinye eyayisithi wena uselandana
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
nasegoli ufisa ukuxhumana nami angithinta kule number ethi yona 0742420300 ungangithinta lapho uyangithola kuma-calls nakuwhatsapp
ubatshiyela wapha amazwi abalandeli
ngiyabonga kakhulu ngoba nginokuthola uxhaso kulaba ingoma zami eziyabe zithe zihamba zasingelela kubo ngiyabonga ngithi bebambe kanjalo behlale besazi ukuthi kulo nyaka lokule albhamu elizayo ngiyalibonga uxhaso lwabo ngiyabonga futhi lalabo abanikeza amandla ukuthi ngiqhubeke ngiye phambili ngithi inkosi ubusize
Siyabonga ke Nkomo. Hayi, isikhathi sesidliwe uMangoye, asidibaneni kusasa isikhathi sinye. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa iye nhau muririma.